sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngibonge lami uThando Nokawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-16 Lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Kazange amtshele ukuthi ngubani owamithisayo. Silengxoxo laye.
Uthi uzithele ngayikwazi ngoba wawuyekile esesithwele wangitshela ukuthi uzithele, but ukuthi umithiswa mbani uthola khona bakwa.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esamukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalitshumi lane 14 ufuna ummeli wezengeza West edalela eParliament umnumzana Job Sikhala laye akhululwe.
Politically abantu laba bayakwazi ukuthi bazenze bemsulwa esimehlweni abantu abangahlali lapha eZimbabwe.
ELeRussia lilandula imbiko yokuthi yilo eliphosele amabhomba akwele Poland elilunga lomanyano we-NATO osekungabangela ukuthi amabutho amanye amazwe angenele kumpi yele-Ukraine.
UBiden ukhanya engani njalo sekhulile, ezinye izinto kasazicabangisisi, i-mental capacity to understand a catastrophic result that can come out of this.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Kayizange amtshele unina ukuthi ngubani owamithisayo. UConfidence Msimanga ubelethe kuhle kwathi ngemva kwamalanga amathathu esekhululwe esibhedlela sempilo Central wasebhubha kungazakali ukuthi ubulewe yini. Ubekwe ekhaya likanina esigodini ngesonto. Unina unkosazana Precious Msimanga usesele enakekela amawele la emzini wakhe emakhokhova kobulawayo. Ugeina Kumede Saidi weStudio 7 uxoxe loMsimanga othi uConfidence uze wabekwa engakhulumanga ukuthi uyise wamawele ngubani, ngalokho usedinga uncedo lokondla abantwana laba.
Uthi uzithele ngayikwazi ngoba wawuyekile esesithwele wangitshela ukuthi uzithele, but ukuthi umithiswa mbani uthola khona bakwa. So ngasenza ukuthi akungcono ngimgcine kunjalo, ngatshoni ngimkhingela kumbe impopothela, sometimes sengahambe senze enye into eyingozi kakhulu. Ngase ngidingela imali ukubana ahambe esibhedlela ayihlolwa ayibhalisa. Ngasekhaya etiyabhushi nasuka khona ngale esevuvuka inyekakha into i-BP labela ngathaba obulawayo wazothola ivocha kucouncil. Wahambe emzibili yazo ekliniki bamtransfera to impilo basebethithi ngcono bamgcine bona bamenze i-operation engazangaye kulebha kodwa wazangaye kulebha sakazwilebha.
Ubese le nyanga ezingaki ezithwele?
Bekumele abelethe mhlaka 20 November basebe-operate mhlaka-1
udubo
November
ngenxa yokuthi bevuvuka inyawo.
Bathi i-BP singalimaza abantwana or ilimaze mina, so basebesithi i-best option ukuthi bam-operate ngathole isikhathi sakhe sokuhlelisa.
Wasebeletha?
Ewe, wase-operatewa-ke. Wenziwa kahle i-operation, bamgcina 3 days khona ngale sempilo. Wazophuma esibhedlela wahamba ku-7 days emzilikazi. Udokotela wathi wathi i-operation yakhe yenza kahle, avuke le nkinga le ngoba akazange akathumba ikhanda kumbe isisu kubuhlungu hhayi, but bezela ngabhubha ngalo wakho ntambama nje abulezi nacala kuthi avaleke kuphela umoya nje from nowhere. Angazuthi wahamba njani papa. Samthatha samfa imoto sahamba naye empilo singenekedi lento lokumela wabethemina kwaphana akagathula treatment
manje bahlola yini odokotela ayisechoni ukuthi babone ukuthi kuyini okumbuleleyo
bahlola manje sathi sesidinga ukuthi wasiphathisele kasha sabona ngoba ibabhale isikhasa manje ukuthi thina sisi understand kahle kahle sine asi understand kahle ukuthi bangathi kuyini
hayi silusizi kakhulu ngomonakalo lo abantwana ke banjani ngaba yini
namankazana bona abantwana abaziphile ngamankazana
awu bakithi ulabanye abantwana wena mamsima
ngilayo le-5 years khathesebeni labayi-2 kuphela ngilayo le-5 years khathesemncane la
kuyini usizo ongalucela ebantwini abantu abanganceda ngalo
iyakhulu ukudla kwabantwana ngoba banathi uchago wathiwamba athengele i-9-1 yabantwana lonami nje ukuthi ninje ngoba bengizithengisela phanje ngithengisa amatamatisi manje sekuyabanzima khathe sengikhayela abantwana ngapha lo kudla endlini imali yerenti lalo mina isikolo next year nalo grade kumele ku-CDA so ngapha sengikhayele laba abancane langapha ukuthi ngikhayele ukuthi ngiphume phanje ngiyethengisa kusavuvela ngikwazi ukuthi ngizenze
ungatshela abalaleli ukuthi utholakala kuziphi inumba uzikhulume kabili lezo namba zakho
ngitholakala ku 0777 400 509
so phinda njalo mamsimanga
0733 400 509
alo ke ngunkosazana Precious Msimanga obexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esemukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalichumilane 14 ufuna ummeli wezengeza West edalele eParliament umnumzana Job Sikhala laye ukuthi akhululwe abasekeli be-CCC laba bakhululwe inkantolo ye-High Court nge-bail izolo kulandela ukubothwa kwabo kunyanga phose ezinhlanu ezedluleyo ndawonye lamalunga edalele eParliamente amabili umnumzana Godfrey Sithole lomnumzana Job Sikhala uSithole yena ukhululwe laye ngebail ngeviki edluleyo abantu laba babothwe ngonhlangula besetheswa icala lokuphehla uDlame eNyathime Ibandla lesisi lithi abalokhe bevalelwe ngusikhala lo Felix Biri yena oyekhululwe ngebail kodwa waphindwa ubotshwa ngeviki edluleyo. Uchamisa uthi usikhala laye kumele akhululwe ngokuphangisa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lesisi umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuhlukuluzwa kwama-political prisoners kuvele kunjalo ntungamini. Ngingakhuluma-ke muva ngathi mina abantu laba bafuna ukuxega abantu ukuthi gcine selikhuluma ezinye izinto ezinganizi lokucabangelana phakathi. So yikho ukwenza kwepolitiki ngizwa kuthiwa umuntu yi-political prisoner. Ama-political prisoners abisa ama-circumstances alabo ababe bekhethe i-judiciary ukuthi abe nenkulumo ayikhulumayo ebantwini ukwenzela ukuthi abantu sale bahlale besesaba. Njalo babe bekwenza njalo stegadi ngoba babe besenzela ukuthi abantu babonisise ukuthi bona yibo abakhetha ijudiciary baza kwenza ijudiciary yenze izinto ngendlela eziyabe zihambelana nokuthi ipolitiki yabo injani on the ground. So yiyo into esina sikhuluma ngejudiciary capture njalo sikhuluma ngopolitical prisoners yikho esikukhuluma enkulumo ngoba mhlawumbe abantu abayibo kufanele ukuthi ngabasejele babhadla ejele kababoshwanga ngoba yibo abaqala umsindo wonke umuntu wazibonela kusenzakala into eyenzakale nyathi ukuthi labo ababoshwayo ngabantu abaretaliata muva kokuthi bona babeqondwe bafika bahlukuluzwa nabantu esakubona-ke kumabonakude okunye esakubona kuma-WhatsApp asonto efihlakeleyo
sikhuluma nje kule qula le-Commonwealth eliseZimbabwe elilande ukuzehlola ukuthi ezamalungelo ziyahlonitshwa yini okungenza ukuthi iZimbabwe ibuyiselwe ku-Commonwealth. Abanye bathi abakhululiweyo laba be-CCC uhulumende ungabayenzele lelo qula ubona ngani kulokuhambelana kulobudlelwano
uyahambelana
ngikhuluma ngokuthi laba bantu ngama political prisoners ngoba into naleyo engisho ukuthi kule political communication enzakala yona. So which means politically lo okwenza elwenza uvumelana ngokhonoko ukuthi politically ke abantu laba bayakwazi ukuthi bazenze bemsulwa ezimehlweni abantu abangahlali lapha eZimbabwe. Ikho ngiqale ngokuexplaina lokuthi abantu laba bakusho njani ukuthi vele bona ngama political prisoners ama decisions azakwenziwa ngenxa ukuthi judicial captured azaba le political connotation ekhuluma ngalokho ekhuluma ngayo kathi sikuyafakazela lokho ngikuza kona ukuthi ukukhulunywa le commonwealth kodwa ayisikuthi abantu labana balamacala bese
usikhala ubona la ephuma maduze yini
umuntu political prisoner kuyadependa ungahlala iminyaka ungahlala izinyanga ungahlala amaviki ungahlala ilanga lodwa ungangangeni le stokisini kumbe ejele kodwa uhlele ukuthi ukuthi so kuyadependa ukuthi ke lo onguye okontrola ngobamba izintambo ukuthi njengoba sikhuluma ngejudiciary ecaptured ufuna kube uphume kunjani kodwa kusalayo uvele uzaphuma ngoba yena icala elinalo.
Hello ke ngumnumzana Bednico Bebe ilunga lebandla lesi-CCC ube khuluma ecingweni le Studio 7 eKwaBulawayo. Amadolobho amaningi elizweni asethwele nzima ngodubo lwezidakamizwa. KwaBulawayo kubikwa lolu dubo luyaphambili njalo kubikwa sokutholakala abantu enzikini yedolobho abathengisela abantwana besikolo lezi zidakamizwa ezigoqela umuthi wokukhwehlela lempupho ebizwa ngokuthi i-crystal meth ngesiNgisi. Ezinye izakhamizi zakwaBulawayo zithi labo abathengisa izidakamizwa bayaziwa nguZulu njengoba bethengisela obala emphakathini kodwa bengabotshwa. Ugeina Kumede weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Udubo lwezidakamizwa asiyonto entsha kwaBulawayo, sike saba lo dubo olubhahile kakhulu ikakhulu eNtumbane, siphinde sibe lolunye udubo ikakhulu emalokitshini lawa ngentshonalanga yedolobho lakwaBulawayo, sigoqela oluvivi ogwabalande laphana ufica ukuthi lalapha endaweni okuthiwa kuko-60 ngawusegwabalande laphana abantu bayakhuluma ukuthi hhayi izidakamizwa ngisakavuke umchilo wesidwaba. Kodwa ke ungakunanzela kakhulu kakhulu laba bantwana abahamba ezikolweni esingathi ngama school going age groups, iningi labo livamile ukuthi lisebenzise isidakamizwa ezigoqela imbanje, ezigoqela bona labo bronco, zigoqela ombarura kusehla kusiya khona. So udubo lwezidakamizwa ludubo selubhahile kakhulu edolobheni lakwamanye nje amadolobho angaphandle kwaBulawayo. So ke esikwenzayo ke njengenhlanganiso ikuthi silogatsha lwezabatsha abeyouth abayibo ke abaqoqa imihlangano bekhankasela ukuthi abatsha bananzele ukuthi kusasa lisezandleni zabo, akumelanga ke basebenzise lezi zidakamizwa. Sibe sisebenzisana njalo futhi labo lonzindaba ukuthi sipapatshe besiveze sobala inhlupho lezi sihlangana lazo ezezidakamizwa. Lokhu kukhuthaza bona abazali ngoba abantwana abesikhuluma ngabo ngabantwana abasuke emizini etshiyatshiyeneyo. Kungumlando wabazali, kungumlando walabo abadala abakhangela abantwana ukuthi babakhuthaze njalo babatshengise indlela. So siyinhlanganiso ke sivame ukuthi nxa sisemhlanganweni yethu sixoxisane ngakho khonokho, sikhuthaze lamalungu ethu ukuthi abhodabhode ezindaweni ezitshiyeneyo eveza uhlupho lwezidakamizwa lolo soluthe lwathi chithisaka kwaBulawayo. Njalo ke sikhuthaza lamapholisi ukuthi nxa bethe umkhosi wabakhona ngoba esijale ukwenza ukuthi kwakube lama demonstrations kakhulu ngakhala eNtumbane, kube lama demonstrations amaningi izakhamizi ziphakama ziveza ukuthi lapha abantwana bathwele nzima, kulabo mama ababathengisela amasikodla lwezidakamizwa, kulabo mama ababathengisela izidakamizwa zisegcekeni njalo njalo. Kodwa ke amapholisa lanxa ayatshelwa esikhathini esiningi, kwezinye izikhathi kawasukumeli phezulu okugcina kusenza izakhamizi zicabangele ukuthi mhlawumbe lazo lawulawa amapholisa lesandla khonapho ku-6th Avenue ukuthi amapholisa patrola nsuku zonke, kodwa esikhathini esiningi laba abantu abenza khona oko kababotshwa ukugcina kusenza ukuthi izakhamizi zinakana ukuthi mhlawumbe amapholisa lawa lesandla kukholoko singathi ukuthi wonke kodwa ke bakhona ngoba siyakwazi ukuthi ine basket of amafruits vele abakhona amanye abolileyo. So ke siyakhuthaza ukuthi umphakathi usukumele phezulu sincedisane singumphakathi ukuze sinqabele lolu dubo olukhona sokuthelwa ukuthi cithisaka olwama-drugs ukwenza ukuthi abantwana bakhule baqede izikolo bakhule babe ngabantu abazaba ngabantu abalekusase eqhakazekileyo.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi unobhala ubona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Patrick Jinamasa uthi lanxa besemukela inkulumo zokuthi leZimbabwe libuyiselwe kunhlanganiso yeCommonwealth, isiqubu esiphansi esenziwa ngaso siyasolisa. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC ithi izamangalela inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphatshelu emapholiseni ngoba linhlanganiso yangena ebulenjini beCommission le ngokungekho emthethweni. IThimphatshelu yona ithi ubulembu beZEC abuvinjwanga okubalula ukuthi umuntu azingenele santando. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njalo studio 7 ogawele bengakhuluma injalo lo Joseph Achunga bengakhunjani nasithwele nzima bemathebeleni ndawo bayakwazi imathebeleni ndisithwele nzima emadorobheni emakhaya bengakhuluma injalo abadala laba bakhumasalo basivuselwe lapho bathi ilizwe liright emathebeleni nda abantu badubeka abantu abasebenzi ngabe emalokitshini yebontu abantu badubeka nje hambe kumalokitshini ngabo-10 wantantu babehlezi emabritshini muhambe ngabo-5 zabontantu babehlezi njani abantu bathwele sithwele nzima emadorobheni apho ngenxa yogawule lo Joseph Achunga besithi ilizwe linje linje liright kwigawulekele khonoko abantu bechocho badubeka thi abalandlala yanda nje churuchu bese churuchu izolo abantu bechocho balakudla ngitsho batshethi kathi ugawule bathi gawule asigumanela sikwazi ugawule umuntu onjani gawule uxolela abantu bakini gawule xolela abantu gawule abantu sebedinwe ngayo gawule akuxolele abantu gawule yekela ukukhumela abantu amanga zikhulumele lakho iside way yekela ukukhumela abantu ematopo labalatshaya abantu vela selithandi thina ematopo asilithandi asilithandi lafothi salivothela ukuthi lasitshaya lati setu se
salibonani salibonani kustudio 7 ngiyalibingelela abasakazi abahle ngiyalibingelela lonke maZimbabwe amahle bantu abahloniphekayo. Lo mbono la bona abanye abantu bathanda ukuhlala nje sonke isikhathi bengaba-opposayo kodwa bengananzeleli ukuthi into abayi-opposayo kuyo. Ake sikhangelenini impilo esikiyo, sikhangele impilo eziphilwa ngabantwabenu. Kambe nxa ungathi wena ubona ukuthi abantu abaningi bayagijima bakhanye nempumalanga, wena uphambane labo ukhanye nentshonalanga, kukhona kambe oza kuzuza, manje ulahlekile. Ake sikhangeleni lapho kuya khona iningi sikhupheni nizani le embusweni bantu bezimbabwe. Ngiyalicela lezi ndaba zokuthi besikhuluma ngamashona lamandebele into ezakudaladala futhi ezingasebenziyo zenza ukuthi cine singalamngqondo emele ukuthuthukisa ilizwe lethu. Sihlale kuphela sisilwa ngokonoku ukulwa ngemihlobo okuyikho okwenza amanye amazwe ufice ephumelela ngcono okudlulathi. Ake sizameni ukucabanga bantu bakithi, yekelani imicabangweni le yabo madebele mashona mdwakazi kwatezi nangiyana laphana umfana
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. Ye hayi mina ngisazwisisi lami nge United States ngokuthi yona uma kuyikuthi kukhali i-CCC kuma kukhala uChamisa iyasukuma iyasabela kodwa ma kukhala thina komthwakazi ayisukumi ayilaleli i-United States. So that is why mina ngibona ukuthi ilesandla esikhulu kakhulu kugugrawundi ngoba thina uma siqala ukuphakamisa isikhalo sethu segugurawundi ayivele ayisiphenduli iyophendula i-CCC iyophendula uChamisa kuthi ukuthi iUnited States yona ngokwayo yiyo erongo khona la ngoba ithathi side why iUnited States ingangeneli endabeni yethu uma sisithi sifuna ukulungisa indaba yegugurawundi iUnited States ayingeni ngani kuthi ukuthi yiyo eyayiphathisana lomgabe eyayibambene nomgabe besendi gugurawundi United States leyo yazi United States mina ngiyayenyanya that is why ngingafisanga nokuya kuyo ngiyayizonda ka ngiyalizonda kabile lizwele izwele liya ngilizonda ukufa ngangifanele ngiye khona eUnited States kodwa ngokubona izenzo zakona iUnited States yabambana namashona ukuze iqedise izwe sakomthwakazi ye ngiyabonga
Studio 7 yakunyelela abasakazi mthabahle obingelela ngumpande eplumsi ngiyelela kakhulukazi uGaino Said ngithi ngimthanda wayezifunda izindaba ngezizwa different abantu bayamangasa kakhulu abakhuluma ngeMthwakazi Republic Party bethi ifuna ukuhlukanisa ilizwe hayi bantu bakhithe sondelane eduze neMRP nizokwazi ukuzwisisa kahle ukuthi iyini yona nenhloso yayo iyini iMRP yayihlukanisa ilizwe ibuyisela ilizwe lapho elalikhona ibuyisela ilizwe lapho elalikhona ayihlukanisa ilizwe so mawukude nayo ngeke ube kwazi ukuthi kahlehle kwenzakalani ngiyabonga
Salibonani ma VOA indebele amahle libingelela ku studio 7 lapho basakazi bunonke nje lingabe lisiphathele imsakazo lapho ku studio 7 ngisithi salibonani libingelela nginithanda nonke ngoba likhethe imhlobo kunje nami ngikhuluma njengamanje kuyacaca ukuthi alingikhethanga ngoba niyayizwa le audio engishoyo lana mina into engayi ngakhuluma kakhulu ngalaba abakhulumela izanu PF laba uchuma nalogawule lo masingabasoli laba bantu laba bafowethu masingabasoli ngoba laba bantu bakhuluma mhlawumbe into eyabibhalwe phansi ukuthi wena khuluma uthi wena ukhuluma uthi mhlawumbe umbhobho babe ufake endlebeni noma ngithi isibhamu babe sifake endlebeni ukuthi vele once nje phambuke khuluma nje into engekho bambone omunye abemkhombe ngesibhamu endlebeni omunye emkhombe mhlawumbe ngesibhamu emlonyeni omunye uyabe embambe ngekhala nyake ngizwe mayekhuluma lapho ugawule ngani unokuthikathikaza kancane kusho ukuthi uyabe sefuna ukulahla mhlawumbe amagama ngezinye indlela bengithi ndlulise nje khona lokho singabasoli laba bantu bayasetshenziswa ngiyabonga
phinda njalo futhi lilalele kuhle bantu besekhaya igama lami futhi ngilishiye ngumuzi khona unkomo ufike lipanda abantu abakhona esigabenze kanjana ngaphansi kwentuni umabhikwa ngiyatsho futhi ngiyamvumela ubhudasi ujahalo othi yena wayeyitezano konke okwakusenziwa izanu uyakwazi and uqinisile kaqambe manga la bantu banaba abahlala emapulazini abazithi ngamahoveti ayisiwo mahoveti wamampela engamasela njalo ngabantu abasuka kumaseyayo abasuka kumaseyd abasuka kumapholisa ukuthi uma njalo ngoba usotsha lona ngokwalo ambona ukuthi lingafikela kuze nezinto ezinjalo hayi lokho kwenziwa ibanaba abantu embabiza amagama abo langemisebenzi yabo yibo bathona bechathamisa abantwana babantu ehlahleni bebafundisa umkhuwo ongasiyo ozokwenza mabuye baphile impilo ezimakhulu emhlabeni kodwa bebasebenza benjalo akula izinto abalizuzayo nangu jahu uyafakazi babe zidlimbuzi zabantu fo yena obathembisa khona obanika khona yikuphi uqinisile sibili yikho lapho kufela khona ilive lasekhaya leZimbabwe livula ngabantu banabo abazithi bona sebengozani PF kodwa bengasozani PF ngezehluleki ezehluleka emini ilanga lishisa zehluleka lezi zehluleka emini wehluleka khona lokuthi avuse umuzo wakhe kodwa amandla okuganga ulawo ngiyabonga
lathi siyabonga lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika eleRussia lilandula imbiko yokuthi yilo eliphosele yamabhomba kwele Poland elizwe elilunga lomanyano we NATO osekubangele ukuthi amabutho amanyamazwe awenhlanganiso le e-NATO engenele kumpi yele Ukraine. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi uhulumende we-Russia uthi lokhu ngamaqhinga okumninda ngodaka ukwenzela ukuthi impi esaqhubekayo ibukeke ikuzinga eliphezulu ngoba iPoland lilunga lomanyano we-NATO. Ele Melika kanye lomanyano lo libikwa lisithi lisahlolisisa loludaba. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Number 1, into leyi okuthiwa yenzakele ePoland ayikabi leproof etshengisa ukuthi kuliqiniso lokho ukuthi kwenzakele. Siyakwazi ukuthi iNATO isike yakhuluma ezinye izinto ezifictional, eziyistory, ukuthi take for example bathi Libya baya enforce ino fly zone ukuze beprotecte abantu. Kuyikuthi bona babefuna ukuthi bekhiphe obebulale uKhadafi. Base behamba e-Iraq bathi kulama weapons of mass destruction, kuyikuthi bafuna ukuthi benze okunye including ukulala uSaddam Hussein. And khathesi nxa bekhuluma ngokuthi kule nto enjalo yenzakele ePoland asela qiniso ukuthi yikho yini kumbe kuzindlela zokuthi beqalise enyimpi ukuze beqalise ukuthi bona njenge-NATO be-attacke iRussia, which is very dangerous. I believe ukuthi iNATO kufuze ingaqalisi ukuqamba amanga njalo ingaqali ukuthi izame ukwenza ekwenze emazweni lawa njengabo Libya labo Iraq.
Sikhuluma nje eleRussia seliphikile ukuthi sehlakalo lesi senzakele. Ubone ngani kuhamba njani lapha njengoba iqiniso lizavela?
IRussia ingabe ikhuluma iqiniso ukuthi abakwenza ngalokho njalo akwenzakalanga. Njengoba sengikhulumile ukuthi hayi iNATO ayisiyo inhlanganiso yokubumba ipeace yomhlaba, inhlanganiso yempi, inhlanganiso yokulwa lamanye amazwe, inhlanganiso esetshenziswa kakhulu ngele America ukuthi ilwe, ichaye, idelele, ihuquluze even umnotho wamanye amazwe. So iRussia ingabe iqinisile ukuthi hayi ayikwenza ngalokho ngoba iAmerica ifuna ukusebenzisa izinto lezi as a justification to start impi against iRussia, which is really dangerous. I think uBiden kufuze ekhuzwe, and uBiden ukhanya ngani njalo sekhulile ezinye izinto kasazicabangisisi. Amboni ukuthi usesele capacity, mental capacity to understand a catastrophic result that can come out of this. Njalo iPoland akufuzanga ukuthi iqamba amanga igcine ifaka umhlaba ku-risk.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwelebhilitane.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Yebo, isikhathi iso esesidliwe ngumakiti, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Uthi kazange amtshele umntwanakhe ukuthi ngubani owamithisayo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esamukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalitshumilane, ufuna umeli wezengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala laye akhululwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.